sikhona nje namhlanje ku parliament lapha u vice president uMnumzana Jwenga o minister of health obekhuluma ngenyathelo eselithethe uhulumende ekuthini khona abantu ayelathwe. So ukhulume lokhu ngemva kokuba uMnumzana Bithi ebuzile kuhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubheke sebefakile ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini. Njalo ibhajethi yangkhona ibilungisiwe yini njengoba kuthiwa khona eyinye imithi yangkhona ithengiwe. So ubuyile uMnumzana Jwenga lapha echasisa inyathelo asebelithethe ngokuthi bazaye lapha abantu njani. Wawuqala ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-Medical Controls Act mayelana ngaleyi imithi esiyisebenzisa. So abantu beChina sebedonethile nje banika abantu mahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine. So bazawe ukhulume wathi khona sizathenga futhi eyinye imithi i-UK layo izabe sipha nabo-Russia ngale bazasipha. Njalo abantu bazayelatshwa in phases, phase 1, phase 2, phase 3, kusiya njalo. Qabisa abantu abawomosi 300,000 bebonti khona bazanika ama-local authorities ukuthi banike abantu ezibhedlela khonapho nakufoswa umuntu kodwa ama-front line wekhazi bonke kuyafuze unase lo muthi. Yikho akukhulumayo lapha.
Njengamalunga edale lephalamende likwamukele njani lokho? Kube le mbuzo yini emnenginengi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo?
Imbuzo ikhona eminingi yeminyade yiphendula lapha ezibuzwa njengabantu abathetheneyo njengoba kwazise kuvithwane enye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza. Abantu abaningi lapha into abayesabayo ngento zingazisisiyo lezi bathi le imithi leyi akunathi uhulumende lama-president kakhale sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibulala le imithi. So abantu bayabe lokho besaba. So ama-MPs labo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi seselike layihlola yini ukuthi khona libona ukuthi khona imithi leyi ilungele ayina-after effect yini azalimaza abantu. Yikho enye imibizo enye imibuzo esiyibuzayo lokuthi ngakwe ukuthi khona uhulumende usethiwe le imithi. Uyabe nika abantu abanjani? Yiyo imibuzo ebuyileyo la. Kodwa hhayi ubephendula nje kuhle laye ebonisa abantu ukuthi khona kumi kanje kanje.